Siyabonga Chris. Namhlanje wesiphathelane labesifazana sixoxa noLawrence Vanta oweqembu leUmkhathi Theatre Works okhethwe uhlandla labagida ngobuciko emkhosini wamanama awards ozaqhutshwa ngeviki ezayo.
Ibizo lami nginguLawrence Vanta, ngisebenza leqembu Umkhathi Theatre Works eliku-East Square eNjobe wobulawayo eZimbabwe. Ngizizwa ngilokujabula okukhulu kakhulu ngokuthola i-nomination ye-Outstanding Female Dancer kumanama awards. Shiwa ngiswele amaphiko ukuphapha ngiyebamba isibhakabhaka. Eqinisweni akulula ukuthola i-nomination enje kumcimbi ongaka. Ngokuthola le nomination kutsho ukuthi imisebenzi yami mihle njalo iyabonakala. Ngijabule kakhulu.
Kulula yini ukuqhuba lo umsebenzi owuqhubayo ongowesifazane? Kukanti kwesinye isikhathi kuyahanjwa kwamanye amazwe. Usuwahamba waphi lawaphi amazwe?
Ngekhaya emulini kwakungekho lula ngesikhathi ngiqalisa indaba zama-arts. Abanye babesithi sengenza into zamadlozi, abanye bethi into zabantu abangafundanga, abanye bengabentshela ukuthi undaba ongahamba eGoli uyesebenza njengabanye abantwana. Kodwa ngenxa yokuthi ngase ngizikhethele ukuthi mina vele ngifuna ukwenza ama-arts, ngabacela ukuthi bazali ngicela linginike ithuba lokuba ngenze into engiyifunayo. Abangani abazwisisi kodwa bangivumela ukuthi ngihambe. Saqalisa ukuphefoma nje khona lapha eduzane, sagcina uNkulunkulu sesivulele lathi sesingena ku-Europe, o-Russia, o-Germany, o-Austria, sesingena ku-Cote d'Ivoire ngapha, o-Taiwan. Kwaba yinto enhle kakhulu. Baqalisa sekukungithakazelela lokuhlonipha umsebenzi wami ukuthi hayi mntanethu, into yenza yinhle. Ngike ngibuye lama-videos ngezinto esizenzayo, ngibuye ngibafakele lapha bebone ku-TV. Abathule abanye sebehlengezele inyembezelo ukuthi hayi into le engiyenzayo yinto enhle kakhulu. Lakathi siloba ngiphumile loba ngiyasebenzela ngaphi kumbeni ngaphi loba ngibuye esikhathi bani, babekwazi ukuthi ngiyemsebenzini, bayangizwisisa, bayangisekela. Loba lapho kuyabe kukubi khona ngabatshela ukuthi hayi kulesi sikhathi ngokomsebenzi wethu asikukuthi uba khona nsuku zonke, kulezi khathi zokuthi uyakuthule. Kodwa ke bayangizwisisa njalo kungumsebenzi engiwuthakazelelayo engifisa ukuthi ngayinto eqhubeka isenzeka ukwenzela ukuthi labantwana esibazalayo beqhubeke besenza ama-arts ukwenzela ukuthi amasiko akwethu engatshabalali. Isifiso sami engilazi ukuthi nga kuyayenzeka ngike ngingene even emathebelelendi izikolo zonke lezi, ngihambe ngifundisa abantwana ngamasiko langemigido yakithi ukwenzela ukuthi sintu sakithi, isiko lethu lingatshabalali.
Ukhethwe kuhlandla labagidayo abasinayo, ungasitshela ukuthi kahle kahle yiphi imigido oyenzayo? Nxa kuthiwa lapha uyi-best dancer, kukanti wakufundela ngaphi ukugida lokuthanda lezi ezama-arts?
Mina ngingumuntu othanda imigido yesintu njalo yiyo engiyenza kakhulu, yikho lapho engigxile khona kakhulu emgideni yesintu ebalisele bosishikitsha, umdadada, amantshomane, osana. Asinabale emningi kakhulu kodwa lale esikhiwakhiwa layo ngiyayenza. Khona-ke ngangivele ngiqale ngisasemncane, ngisase-primary school, lapho engajoyina khona i-drama club. Sasihlabela, sigida, si-actor njalo kokulama-group afana labo sadalala yoba besivakatshile ezikolo sisafunda. Ibe benze khona lokhu futhi esasikwenza kumadrama, besihlabelela, besigidela. Alapho ngikholise kakhulu ngoba yinto engangiyithanda. Ngithe sengiqeda isikolo, sengiqeda isecondary yami, sengilalela manje sokulabo iyasa, ngaze ngithole ukuthi yinto engizithandayo. Kodwa-ke ngizaqonda ngaphi, ngase ngithole umama utholakele eNdlovu ongiye wangihambisa kuntombi zomqangala. Ngahlangana labanye amantombazana ababelolwazi, labanye babefana laba bebezofunda ke. Yikho bengaqala khona ukungani yacuphacupha okuncane khona lapho kwabanye kuntombi zomqangala kungo-2008. Kuthe ngo-2014 ngazojoyina-ke Umkhathi, lapho kule ngcitshi zomgido wesintwini Emkhathi. Kuthiwa kusemthonjeni wemgido yesintu, kusemthonjeni yama-arts. Ukuhlabela, ukugida, uku-acta, iphoyemu kuyafundiswana-ke lapho. yikho lapho engathola khona ubungcitshi obuningi. Njalo abantu bakhona ngabantu abalesineke, kusukisela kumphathi Mateso Dube kusiya kuma-members, abantu abasebenza ngokubambana, abantu abalokuzisana siyimuli. Njalo lapho uyenza khona iphutha, mbu lapho yohluleka khona, bahlala bekhona, hayi yenza so, xa sunganise ulahleka, hayi uyenza so. Ngakho ke yikho lapho engathola khona ubungcitshi bami, yikho lakathi singithola inomination enama award, which is a national event. Ngokujabula kakhulu and I'm so proud. Ngiyaziqhenya ngokuba yimi la ngomsebenzi engiwenza.
Lo Lorraine Sibanda oweqembu leUmkhathi Theatre Works, yena okhethwe kuhlandla le Best Dancer category kumncintiswano wamanama awards. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane.